sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mugela ku Studio 7 yesonto mhlaka 19 kumphalakazi 2021 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leChristmas eZimbabwe. Nesikhathi limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngekhisimusi.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uchova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awareness eye-COVID-19.
UZulu kuvalelisa uDiwa Mavinga wayelwela ilungelo loluntu.
Ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF nohulumende.
Asiphiwa kudla ukudla kuphiwa bona abezayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu leKhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala kobulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngeKhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi seCovid. Ongasi Covid yodwa esiyisabelayo leflu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
Mina, because of this new variant Omicron, as long talong as wakuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle, ye family yetu. Just gonna be there, labazali endlini, enjoying the meals at Christmas. In it, was with his 7 colors. Ngizabe ngizirelaxele nje endlini.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi likoroni yedlula leyi 5 years. So litsho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu leKhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungayakhuluma lezihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimene sinjani. Lami ngizicheck ukuthi ngisesimene sinjani. Then if phakathi kwethu kungelo le-COVID, ngizokhona ukubavakatshela. But if kuyabe kulo le-COVID, lamanye ke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Country Park kobulawayo uthi kayisoze ibe mnandi iKhisimusi yalonyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele uzofika ngapha eZimbabwe kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu, ikuthi abantu bazayihlalela ezindlini zabo ngendlela yokuthi bese saba umkhuhlane weCovid.
Kuyabe kungela bantu lonyaka emzini kaNkosikazi Lois Mabhena ngenxa yeCovid-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu weCovid-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCovid-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Mary Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane weCovid-19. Usesendleleni elubhekise kobulawayo. Sixoxela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness eyeCovid-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba uma ungakhumbula ukuthi iCovid ibuye ngeumnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye bayasinda, abanye bayashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So ngizokuthanda ukukusho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be-tester i-COVID-19, be-vaccinate. Zama ukuthi sisebenzise imithi le esiyitholayo lapha. Okwamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje bengizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze i-100 kilometers ngilapha e-Hammanskraal. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisapota, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa-ke hhayi okwamanje nje isimo besiseseright. And into engizwisa ubuhlungu, ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Ukwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubeka khala engavuni ngihambe. So into yakhona iyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sezozitshela ukuthi hhayi unemali or akanamali. Mina into ezothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxe laye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu labezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe ye-Center for Democracy and Peace Advocates ngumunye wabavalelise uMavinga osenamaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga, Mavinga, ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalani lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi.
Umnumzana Pride Mkono owasebenza lomavinga kuhlanganiswa iCrisis in Zimbabwe Coalition laye unxume kakhulu imisebenzi kamavinga.
Mina njengomunye obalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uDawa Mavinga lo obengudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer. Njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebekholisa amalungelo abo lawo asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo anjengaba United United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bhala ama incwadi eziningi kakhulu kankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengacini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke.
Isikhulumeni sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa kumavinga.
Lizakhumbula uDawa Mavinga njengeqhawe ngoba ube ngumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke. Ube ngumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba, engela favor. Njalo ube ngumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu. Ngakho ilizwe leZimbabwe lilahlekelo kakhulu.
Umavinga owasebenzela kunhlanganiso Human Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo. Akwaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa. Uchiye umkakhe uFiona labantwana abane. Ngimele iStudio 7 ngumlondolozi Ndlovu.
Weze emaphandleni namhla sisenkabazwe. Uhlelo lwezemaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende.
Ejambambo ule 94 years ulapha uThemfeth evungu uhamba njani kati gogo impilo ikhanya inzima uthi inzima uhamba njani la
inzima sibi kakhulu asiphiwa kudla ukudla uphiwa bona abezana
uphiwa bezana kusenziwa ngubani lokho
kusenziwa ngoyo mbusi nangagogombe nangagogombe ngibona laba basipho abapha abantu ukudla
bathi uphile ngani wena
hayi bathi angikakuyani
bakwazi ukuthi asowezana
bakwazi kusukela kusesele umunyanga ngokaba azange ngiholiwe hle kuze kubela namhla.
Hei nxa bekhuluma labo bathini uyababona ukhulume labo
laba ngithi siyazi kuyabhaliswa wabhaliswa elamini ibizwa lisakhulu
ungaka kuyini wena uvele uyiphi iphathi
mina
ngu-MDC. Oh, MDC?
Alliance.
Wasukela kudala ku-MDC?
MDC ngo-99.
Ngo-99? Watu wayingeni? Abantu bezanu bengcitshwa ugogo. Ngibuye nomuntu wezanu yedwa. Ngicela ube lapha ndoda. Ugogo nawo wena ukuzanu. Nxa ubona umuntu omdala ongaka limncitshwa ukudla uthini?
Lapha kule system embi politics. Abana ndaba lezana bazi amaqhiqo ugogo over age basebenzisa ipolitics abana ndabazali abasizalayo abensika abantu abadala abasidabulayo lungu MDC lungwali party bathi kusebenzi khonoko yini wasidabula abasizalayo la abazali bethu akula politics phakathi ebudleni mina ngiholi ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 kapa 20 lutho unceda ngani khona
ari kukhulisa le mhlangano wenu wenu
siya kukhomba ta avela
njengoba owabe kwenza kwabe kuyini kwangaso yilini abantu bezana
ngabantu bezana i politics abantu bezana straight direct
awumela kunomkhakha
abezana
ngani thabisa ukuthi wenu wezana ukhona umqinisele ngakho
yeah ngabezana straight ababafuni babali bathi bengabazali babo abancisa impili labo abasizalayo singabazisizukulu asizizukulwane kodwa hey izandla abe MTC kodwa ke basidabula igogo lapha silapha thina singabo laba
abasigogo longubizile uyawumbone lapha wena uyawumbona gogo
ngiyangibona kakhulu khona esinini
uyakutshela ukuthi ugogo uyadibeka liyakaliwa kudla i welfare
uyancitshwa social welfare ayiholi
so nxa batshela abanye bakho bathini
bathi ngabe MTC babancitshwa bathi ngabe MTC why no reason why kodwa ke basidabula abasizalayo bengabazali okhoko ogogo kasi nabantwana nane 45 years but yahola everything loko aholi kathola ilungelo lakhe engumntu
ukuthi ngobwenzeni ukuthi ngoba wasupport enye iparty
ye kuphela simple that uyaforswa ukuthi asupport
kodwa uhulumende bekakufuni lokhu
hayi kakufuni
uhulumende kakufuni lokhu kwenziwa ngabantu bona abakhona besigabeni
exactly
ngoba lokhu ukudla kumele kuthole umuntu onke
kakufuni
uzayenzani manje ayi
angizazihlalela nabe imphiwo ngabantu
abakuthi
lapha sizwe uEzra Jesus Panda ekhuluma logogo uAyi Jambambo ohlala enkabazwe le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sikhuluma ngapha eVoice of America eseWashington singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane ngothi be United Nations olubona ngelungelo loluntu seluhlolisisa ukubulawa kwabantu libutho esabalise Tigray kule Ethiopia kubikwa uba ibutho libulala abantu bahlana ngesikhathi kudinga amalucaca uhulumende laye uthi amalucaca yiwo abulala abantu abaningi endaweni le abantu abaningi batshengisene emgwaqweni namuhla esigodlweni sakwelesi Sudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lebutho elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdalla Hamdok bathi owavunyelwana u-Hamdok nebutho ayisikho abakususela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019 lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America umongameli Joseph Biden izolo wethekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala u-Nelia wafela engozini yomgwaqo nomntanakhe u-Naomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa uba amele iDelaware ejele leSenate. Abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamthiya ekudibeni lokubumiwa yi-Associated Press. Zonke isikhathi sezamasiko.
Lobaba mkhulu.
Namhla silobaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa ngomkhuba wokuchinza.
Baba uDube, isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwetshwama wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili. Okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili esakuqala ke kulemkhuba eyayisenzwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenziwa imkhuba engeke ngize ngiqambe kodwa eminye yanyayazi angiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhokela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiklinya inkunzi lana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga isikhali. Yikho okwakubizwa kuthiwa ikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyabe kukhiwe emasimini okukholakala ukuthi sekuvuthiwe lokho kwakusenziwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiziphelele izinsuku zazo ngethemba abazo ngizwa abalaleli ukuthi lapha nzama ukukhuluma isintu bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalaleli bazangiza ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa babe khamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke behamba bequnta ke lokho okucaba ucaca ngelokuthi sekuvuthiwe hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona le komkhulu
ayike singagqiba khona pho baba Ngwenya
ngaso kufika khona lo komkhulu kuinkosi yona izanikeza kwenza isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini adle soku izilimo eziyabe sezivuthiwe kwakungavunyelwa ngempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku officializer ngolimi lesimanje kwakufanele inkosi iqale ku officialize kukhona ke imithandana eyisenziwa khona lapho kuze lelo siko phela libe isiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubongwe nomvele inqanga ukuthi ukwazile ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla kwakuthi ke nxa ubuchinswa khona lapho abantu bazobe sebetsheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betsheba nje amalungu omzimba wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela ikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokukudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuzi.
Aye, wona mhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke. Besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senana masiko senzi bomandla lo baba mkhulu namasiko babe lobola usenzi.
Sibe sizwe ezokholo lesiKristu silontuka melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
Nisabala ku-Isaiah chapter 9, iverse ka 6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kule viki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga esilibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu ilanga leKhisimusi leChristmas kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane okokuqala siyahlangana naye lapho Isaiah esithi yena sizokuzalela umntwana sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabo phezulu kwamahlombe akhe kutshoni lokhu okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina abantu ngenxa yokuthi sasesehlukanisiwe laye uNkulunkulu simele njalo sibe ngabantu abazakuba ngaphansi kolaka lwakhe kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadakala ukuba abantu basindiswe wadinga yonke into ingilosi kumbe singathi abantu amaprofita wonke kwakungeke kwenzakala kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana uNkulunkulu wabuya engumntwana wazalwa engumntwana engumuntu enjengathi esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe yingxenye yethu
ukwenza ukuthi nxa esindisa kungathiwa hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi, kodwa wamelana lesono, wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi engumuntu wenyama njengathi. Ukuzala kwakhe uJesu kwayivele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lomuntu ongubaba, wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana. U-Adamu wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono, kodwa u-Adamu wesibili owayengujesu Kristu wasinqoba kisono esiphambanweni. Ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe, wasenzela waphawula ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu, esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nanzi indaba ezinhle okwesithathu bengifuna ukugcizelela. Yonke imini imbuso izokuphela, kumbe kungabe kungamakhosi, kumbe kungabe kungama-president, kumbe kungabe kungabo-queen labo-king, kuyaphela konke kuyotshabalala. Kodwa umbuso wakhe ongaphezu kwamahlombe akuJesu kawusozuphele, ukhona kuze kube naphakade. Umlaleli wami, ngifuna ucabange ngalindlela. Sikholisa silungisele iKhisimusi, asithokozeleleni ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa, ezosikhulula esonweni.
Kuyiphethe mfundisi.
Sasithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni. Baba, sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu, uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu asikhulule esonweni. Ngegama likaJesu ngiyathandaza.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Kuhlelo lwabatsha ake sizwe ukezwa uThisa Sibanda exoxa losakhulayo ohlala eLower Gweru.
Justin Jabavu, wenzani laba mnumzana Jabavu?
Mina ngiza ngokugebha nje, ngiphila ngokugebha ndodayo. Yikukumphilisa ukugebha.
Ugebhani phela?
Igolide.
Ulithengise ngani?
Ngilithengise emayini, ezimayini zezabo.
Ebantwini abathengayo?
Hhayi, umayini.
Uyimanethe
ishamro kumayini kwenzenza kona.
Unjani kodwa umzimo okukhona ehlana nabo lapha le?
Umzimo usikhanga kona ukubanjilwa kube. Akuphileki ukugebheni lapho ngoba emamayini yendawo. La maprize angikhona egolide. Sicinisekene ngamabhondi. Izinto azadingi ngamabhondi.
Libanjelwa njani? Ngasilibanjela.
Kunje kuthengwa ngamabhondi. Uthenga i-user, i-gold nge-user in 50-something, 52. But we find utona, whenever mine wangwana batenga amata, babe, we find utona kutena ama 20-something, befaka i-bond, ngasu rate, ngoba, into zangwana nzima.
Wena ule muli?
Imbuli lalo.
Ubaphilisa njani?
Kuncengisa, chisa, akulo ukwenza, kuncengisa.
Uncengisa ubambabamba lapha nalapha.
Lapha nalapha
ukwenza ukuthi kugcwele, kanti singalibona abagcwele lapho ugweja liyenza njani. Alilwi kutwala limazana.
Hayi, akungokulo kanti sakukho. Hayi, kanti sakula kulo.
Azaba kutshaya wena?
Hayi, hayi akaze njalo. Akaze njalo.
Kodwa kungani kungoba bakuphela bagembela?
Kuhlangene nabo omama bakhona. Bagibha.
Bagets
she's then there is Jenny would have one day keeper or mama but we shall never baba food there.
I see.
Lapha lizwe uEzra Thisa Sibanda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala eLower Gweru. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igcwane leCOVID-19. Odabuka eZimbabwe ohlala kulesi South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla abalandeli bebandla leZANU-PF lokhulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, wona ivalelisayo nguKip Stone.